Into engiyibonayo mina ngathi ziningi izinto engizathi ngizikhulume lapha. Okokuqala ukuthi yona vele ifund yangikhona ngobani vele bona abayi-administerayo and ama-requirements afunakalayo for umuntu yiwaphi, ngoba esikhathini esiningi thina abantu besifazana ungakhangela ngosiko lwethu akula kuthembakala ukuthi lathi singaqalisa izinto zethu. Angithi so nxa kuwukuthi kuyafunakala izinto singathi ama-requirements angafuna ukuthi ngibe le-support probably from abanye engizalwa lo kumbe ngathi i-family ngesilungu, uyathola ukuthi baya bengela themba emntwaneni oyintombazana ukuthi bamnike zona lezi zinto ezifunakalayo. And okunye engingakhuluma ngakho yokuthi kathi nesiningi into ezinjalo zisuka zingenise le ndaba zombusazwe. Thina bezifazana asilawo isivini sokungena endabeni zombusazwe lezo, so yikho kugcina kusixothela khathana. Okunye futhi yikuthi siyakwazi yini zona lezi izinto zi-advertise ngapi, silandiwe yini endaweni lapho kutholakala khona abesifazana kumbe into ezinjalo zi-advertiser kwebezombusazwe yini. So kusuka kube lokunengi okusenza singaphathe kwesinye isikhathi lesifundo lokwesaba ukuthi engxenye ngizehluleka, liyakubona. So ziningi izinto ezingayenza ukuthi kube yi-33%.
Mnumzana Nyathi, kuyini okwenza abesifazana babe balutshwana abadinga uncedo phansi kwalolu hlelo ngokubona kwakho?
Hayi, mina ngokubona kwami ngizibuhlungu kakhulu nxa abesifazana babe balutshwane. Kakhulu sikhangele ukuthi bona abavele baningi elizweni leli. Kodwa nxa singakukhangela ngivumanelayele umama ukuthi vele lolu hlelo lolu luvele kalwenziwanga ngendlela, aluzange lwazakale njalo lwangenelwa kakhulu-ke ngokwezombangazo. Nxa ngingakunika-ke isibonelo ngokwayenziwa edorobheni leGwanda, kwakuvele kubizwa abantu phandle kwemahofisini amabandla ngabantu esibaziyo. Yikho ngahle ngabonela khona ukuthi uhlelo lolu kulabanye athi sebecabanga ukuthi mhlawumbe bazakhankasa ngalo. Ubontu ubuhlungu ukuthi kuze kugcine kuvalela phandle umama babebalithwani, abantu ababevele besaziwa nge-corruption babuye bebamba imali ezinjalo. Labo bunalala babe-caps abayenzanga kuhle ukuthi into lena bayichaye yazakale nje, abantu babekwazi ukuthi hayi kuyohlelo olunje. Mhlawumbe labo umama bonalaba nje besithi bayesaba babezaphumela egcekini labo bezama ukuthwayezula. But ungabona abamabanda sebegijima ngakho sesikhangele roketo, akuba nzima ukuthi ungayenza le gender balance.
Mamlotsha, kona nxa kuthe kwaba le nhlelo ezinje ezijonge ukuphathisa uZulu, uhulumende uyazimemezela yini kumaradio lakumatelevishini lakuma-newspaper abantu bayithola imbiko eyaneleyo ngazo?
Ngiyabonga kakhulu. Mina ngokubona kwami ziningi indlela baba ezingasetshenziswa ukuthi lezi inhlelo ezinhle kangaka zaziwe nguZulu. Zikhona inhlanganiso ezikhangele indaba zamantombazana okungamenyezelwa ngako. Kungafakwa ama-notice board kuma-secondary schools lapha lakuma-colleges nxa kuyukuthi vele luhlelo lukaZulu. Zikhona indlela ezingasetshenziswa. Singathi sifake kuma-televisioni vele abasoze bebone abesintwana, abe-youth vele they are no longer interested kubo ZTV. Zikhona indlela ezingasetshenziswa ukuthi ama-youth kungalandwa ama-youth e-church, kungalanda ama-youth ezikolo, kungalanda ama-youth lapha vele abatholakala khona kulama youth clubs. Kungafakwa ama notice board khona laphana, ngaze kufakwe ama newspaper. I-group esikhuluma ngayo probably kababala ama newspaper. So asilandi inhlelo ezinje, kumele zilande ama youth kuma ezindaweni lapha ama youth atholakala khona.
Mnumzana Nyathi, ngeyakho ingqobe.
Hayi, engingakutsho ukuthi khona kuvele kuyiculture izinto zezimali zakuleli lize ukuthi imali vele kayibizelwa abantu. Nxa ithe yaphuma abantu bayizwa ngamahungahunga. Asikaze size vele kubhala emaphepheni ukuthi hayi imali ethathwa, loba kuthiwa abantu kuzaba namaclaim emarange, abangeke bakubhala ephepheni ngoba leli lizwe kwahle kwaba le culture yobuhwaba. Abantu ababusa leli lizwe bengena embusweni, so yibo abakhokhela lo hlelo lolu. So kunzima ukuthi singacabangela ukuthi bangathipha emaphepheni or batshela ama-clubs abo mama or ama-youth ukuthi kule mali enje ezaphuma. Okukhona laba kuzuzayo le list esilazo ngabantu abasukele ebandleni likaSukubebe. Mana sakwenzeka sakubona ukuthi hayi sibapha kumangalisi, ngakubona into enje ngoba abaqali ngimalile kuyisa.